Ayi angiboni mehluko ngoba siyakwazi ukuthi umnumzana Trump ukhuluma mantando all the time. So ukulifta okwenziwa khona i-gag order lokhu kuphonga ukunika i-license yokuthethisa abantu nokukhomba abantu ekhuluma esithi indaba ayiso yakhe, abantu bonke yibo aba-corrupt, yena nguye o-right. So hayi akusoze kutshintshe lutho. Sikhangela ukhetho olubuyayo, angiboni kumncedisa ngoba siyakwazi ukuthi vele ngakwanisi ukuziphatha ukuthi akhulume izinto ezile ngqondo ma ele freedom. So hayi kungathiwa kuzamlimaza rather than help him ngendaba zekhetho ezibuyayo lezi. And kusasa siyakwazi ukuthi kule debate, so sizabona ukuthi yena ngokwakhe uzabe ekhuluma ngani about i-situation eyayikhona. Siyakwazi ukuthi waphambanisa umthetho, ngathiwa kuyimi lawe the general public, ngathiwa sisedilongweni okwakathesi.
Sesikhangela indlela umkhankaso wokhetho oqhubeka ngayo, ungathini kathesi ngababili laba? Sibona ukuthi bamelele i-debate yabo yengxoxompikiswano.
Siyakwazi ukuthi umnumzana Trump kulabantu bakhe abangathiwa yi-45%, umnumzana Biden laye ulabo abamsekelayo 45%. So abantu abazadecide i-election engikubonayo mina is ama-Hispanic, suburban women and minority voters, ngoba yibo abanqoba uTrump the last time. I-debate ebuyayo kusasa, hhayi, ngiyabe kulama fireworks, ngiyabe simelele sona. Ngiyabonga.